kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalele ibandla labantu ukuthi lilontshe. Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye amaorganization United Nations lani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le-CCC akusoze kuye ndawo ama-election la azaba yize sibona njalo babatshelile mhlophe ukuthi kule-selective law ethi abantu bezana ababotshwa. Khathesi silo former minister of information u-Energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala ngabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula idoketi. Sibe lo Togarepi laye eGudu ungu-MP weGudu South waye hambe etshaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hatshi bayanqaba ukubabopha. Kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzana uphefu kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ngani balungisile bona besenza ubuqili lamaqhinga angayasoze ancedise abantu beZimbabwe. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi khankasani ibandla lezanu alisela abantu, ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani lomhlaba jikeleli ngitsho le constitution yeZimbabwe abayinanzi.